uzulu wezigabeni zeMathebeleland uthi uhlupho lokungaqakathekiswa kwabadabuka kulumhlubuko lokhe kukhula eZimbabwe. Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi lokhu yikwephulwa kwelungelo labantu abadabuka kulumhlubulo.
Into eyenzakala impilo ikuhlukumeza ilungelo labantu bakoBulawayo zeMathebeleland nxa sikhangele kakhulukazi usekelo sombuso ku-Section 3 my founding principles that talk about the quality of citizens. Kangeni futhi njalo u-Section 264 othi wona abantu kumele bebelwe kutsho ngekwezindawo zabo. Sikhangele futhi u-Section 56 othi wona right to ukwehlukaniswa ngomhlobo mbe ne-tribe uvela kuyo.
Umnumzana Desire Moyo ongumqondisi weqembu le-Victory Siyanqoba yena-ke uthi kulihlazo okwenzakalayo lo nyaka.
Kulihlazo elikhulu kakhulu, njalo kuyisitho sokuthi thina asobantu balutho, njalo singabantu abangakhaliphanga, singabantu abakhangelelwe phansi, abangakhangelelwanga ukucontributa to the national discourse. Uhulumende kumele azinike amakhwapha.
Umoya uqhubeke ethi uhulumende kumele akhangelisise ekuhleleni inhlelo ezinje.
Nxa kuyukuthi umbuso kaMnangagwa lo uzimisele nge-devolution, akakhangelisise khona lokhu uhulumende ukuthi iMathebeleland ilabantwana abaningi abafundileyo, njalo abalelungelo eligcweleyo ukubana bengene befundele kulezi zokuba ngomongikazi kwele-MPP. Bona engathi iMashonaland lezindawo eziningi lamathuba amaningi ukwenzela kwelamathebeleland.
Umnumzana Patron Xaba olilunga lemthwakazi we-Republic Party uthi kumele kufakwe isikhalazo kuhulumende ngalolu daba.
Kungiphatha kabi ukubona empilo esibhedlela esikhulu sakoBulawayo kuqhashwa abantu abavela ohlangothini lweMashonaland kuphela. Kubuhlungu kabi ukubona abantu besebenza abakithi bengasebenzi, kuyikuthi lokho kwenziwa yi-Ministry ye-Health. IZimbabwe isitshengisele ukuthi labo bantu baqakathekile ukudlula abantu eMathebeleland. Okungenzakala ukuthi abantu babonise ukungagculiseki emoyeni yikuthi bafake i-petition ku-Ministry of Health ukuthi asifuni bumbulu ngabantu abavela eMashonaland bethatha imisebenzi yabantu bakoBulawayo.
Unobhala wezemfundo enhlanganisweni ye-BUPRA umnumzana Ben Moyo uthi bafuna ukuba kwazi ukuthi kwezinye izibhedlela bathathe abangaki abavela koBulawayo.
Siyabuza njalo sifuna ukwazi ukuthi kwezinye izibhedlela ezingekho koBulawayo bathathe abangaki abavela koBulawayo, ngoba zikhona izibhedlela ezikwamanye amadolobha ezingathatha abavela khona ngale lawo. So thini bese sikhangelele ukuthi kuphiwe amathuba kuqala labo abavela khonapho phansi kwalapho kulesibhedlela khona, kwenzela ukuthi abantu bonke bebe lamathuba alinganayo ukuthi bebe ngokuyinkazi. Ngakho-ke sicela ukuthi uhulumende elukhangelisiseka kusho udaba lolu elulungisise yena ngokwakhe, ngoba abantu bakoBulawayo ngakubaphathi kuhle.
Umqondisi wesibhedlela sempilo uDokotela Solwayo Ngwenya walile ukuphendula imibuzo ethi ukunikezwa indawo zokufundela umsebenzi wokonga kwenziwe eHarare, ngakho imibuzo kumele iqondiswe khonale. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.